Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyala ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuMbimbitho 2021 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ele India linika ilizwe leZimbabwe amajekiseni okuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Those who cannot be vaccinated, such as young children, and those who are very ill.
Nelisi ukuba bahlatshwe okufana labantwana abancinyane, lalabo abagula kakhulu bathembele kwabanye ukuba balihlatshwe leli jekiseni.
Kodwa lokhu abanye bethandabuza ukusetshenziswa kwamajekiseni la. Uyakhala omunye wabalandeli bebandla leMthwakazi Republican Party wadutshulwa ngamapholisa.
It was pointless ukuthi ngiyesibhedlela sikahulumende siyacela ukwelatshwa ngoba babezongifuna incwadi yamapholisa oyiwona la amapholisa angidubulileyo.
Iqembu le-Highlanders Football Club selikhethe umgcinisihlalo omutsha. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ilizwe leZimbabwe likhangelwe ukuthi kuzasa liza kwamukela amajekiseni ecovaccine awukuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 eliwanikwe ngele-India. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iphephandaba leHerald libika ukuthi amajekiseni la azinkulungwane ezingamachuma isikhombisa lanhlanu 75,000 azakwamukelwa yiziphathamandla zikahulumende. Amajekiseni la azasetshenziswa kanye leSinopharm leSinovac atholakala kwele China. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda kuhlatshwa ijekiseni yeSinovac phansi kwehlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1519 eZimbabwe. Udokotela Agnes Mahomva okhokela uhlelo lokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ehofisini kamongameli usanda kwethula umbiko okhuthaza abantu ukuba behlatshwe amajekiseni avuselela amasotsha omzimba alakho ukulwisana legciwane le-coronavirus.
Those who cannot be vaccinated, such as young children and those who are very ill.
Nelisi ukuba bahlatshwe okufana labantu bantwana abancinyane, lalabo abagula kakhulu bathembele kwabanye ukuba balihlatshwe leli jekiseni. Ngenye indlela sithi nxa kungaba labantu abaningi abalihlatshwayo leli jekiseni, kwenza labo bantu bakuleyo ndawo babe ngabavikelekileyo. Kuyilaba bantu abalihlatshiweyo leli jekiseni abalondoloza labo abangazange balihlatshwe. Yanini hlatshwa leli jekiseni ukwenzela ukuthi kungabi yithi kuphela esivikelekileyo kulo mkhuhlane. Sibone ukuthi bavikelekile lalabo abanye bethu abangasoze benelise ukuhlatshwa.
Usikhwica mfundo elophisi Banda, umqondisi wenkampani yeGama Medical Laboratories, uyakusekela okwethulwa ngudokotela Mahomva.
Kahle imsebenzi imzekeliso wesando. Isando sibe sitshana sisibhikile. Ungabe ubethele izibhikile njalo nje, sisagcina sesingani, siyabheca, siyabhenda. Le virus injalo iyabitshaya umuntu. Umuntu laye elokuvikela kuvikela ngakho. Angazivikela ngendlela azivikela ngayo, uyakwanisa ukuyithundubeza ivirus, kumbe njalo ayenze ibe bukhali. Yikho lokho esikuthi ngama-mutations. Nxa ama-virus emaningi phakathi kwabantu, ama-chances e-mutation lawo ayanda.
Kodwa kulabanye abantu abalokhe bethandabuza indlela abantu abahlatshwa ngayo amajekiseni, besithi uhulumende kungani kaphumele egcekeni ngokusetshenziswa kwamajekiseni okuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Godnose Masuku.
Lokhu kuzenzela labo athi bengani abalaqiniso layo le vaccine ukuthi labo baze phambili bazohlatshwa. Esingathi confidence kuma-citizens ahlatshwe lawo ijekiseni le ele vaccine evikela umkhuhlane we-corona.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi abantu asebehlatshwe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba okulwisana legciwane le-COVID-19 bedlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha lanhlanu 65,466 elizweni lonke jikelele. Luthi kusukela ngombimbitho onyakenye sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha 36,818 asebetholakale bele-COVID-19 kwaphepha abedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu 34,466. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Amapolisa aqhubekela phambili ebopha abalandeli bebandla le-MDC Alliance enza imhlangano endaweni ezijeneyo. Enza lokhu ibandla le-ZANU PF liqoqa imihlangano ezabelweni zonke zelizwe. Amapolisa asanda kubopha abalandeli bebandla le-MDC Alliance Maswingo, Mashonaland West kanye le-Harare ebethesa amacala okwephula iziqondiso zohlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini one-COVID-19 lockdown. Lokhu kusolwa ngumanyana wezwekazi le-European Union owethule umbiko namhla enkundleni ye-Twitter othi kukhanya engani imithetho eZimbabwe isetshenziswa ekuncindezeleni uzulu. Ilizwe leMelika lilombono ofanayo. Umnumzana Ned Price, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi akumelanga ibandla le-ZANU-PF lisebenzise imithetho ngendlela eveza sobala ukuthi lifuna ukuncindezela uzulu. Kodwa umnumzana Kazembe Kazembe ophethe uhlangothi lukahulumente olubona ngezemithetho uthi kungamanga ukuthi basebenzisa imithetho ngendlela encindezela amabandla aphikisayo. Umnumzana Simon Kayamoyo, isikhulumele sebandla le-ZANU-PF uthi bakhuluma abangawaziyo abantu bakwele Melika kanye le-European Union. Kusenjalo uyakhala umnumzana Kethani Nxeba Ndlovu olilunga leMthwakazi Republic Party, wathuthula phandle kwenkamba yamapolisa yakobulawayo ngesikhathi bedinga umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo okwakuthiwa ubotshiwe.
Mina ngadubuleka ngemva kwedolo elilokhu eliqhubeka livuvuka kuyimanje. Abaningi abazi kangcono bacabangela ukuthi ngabe kulo hlamvu i-live bullet ngaphakathi. So then esithendeni ngadubuleka ngokunye engithema ngibangula, ngathola ama-pieces of metals okunjengalokhu kutholwe ngabanye nje abanye abangufula ababadubulekayo.
Welathiwe yini kumbe isibhedlela siyalile ukuwelapha?
It was pointless ukuthi ngiye esibhedlela sikahulumende ngisiyacela ukwelatshwa ngoba babezongifuna incwadi yamapholisa oyiwona la amapholisa angidubulileyo. Engikwanisileyo ukukhipha ngokusesithendeni lokusengalweni okungama-pieces of metals okukhitshwe ngabanye abaningi esingakwaziyo lathi ukuthi kuyini. Ngikhangelela ukuya kudokotela ongiyokumele angihlole ikakhulukazi edolweni lapho engilimale khona kakhulu. Ibandla lami lingcedisile leMthwakazi Republic Party ukuthi lingitholele udokotela.
Kuyiqiniso ukuthi khona kwagcina sekujikijelwana ngezitina ngoba amalunga ethu ayengeke abukele indlela esasiphethwe ngayo, isihluku esasiphethwe ngayo ngamapholisa esihudu lesikhiphela phandle. Lesithi imibuzo esiyibuzayo ayizwakali.
Uzo esasiwubuzile ukuthi emapholiseni kuvelaphi ukuthi basilande ezindlini thina singasibantu ababalekayo. Ngabe ukusilande ezindlini sokungimzamo yokuthi basifuqele ukuthi size sicine siyohlala egangeni yini? Phela umuntu nxa uzomlanda endlini la ahlala khona akala option except to fight back.
Lo ngumnumzana Kethani Nxeba Ndlovu, umsekeli webandla leMthwakazi Republic Party obekhuluma le-Studio 7. Kasenelisanga ukhuluma lo-Senior Assistant Commissioner Paul Nyati, isikhulumeli samapholisa ngodaba lolu ngenxa yokuthi ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa amapholisa akayabika ukuthi abantu beMthwakazi Republic Party bayenza udlakela olumangalisayo phandle kwebulawayo Central Police Station.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz shortwave.
Bazondile abaqotshwa kudalela eParliamente abathi ibandla leZANU-PF liphetha ukungezwani kumabandla aphikisayo akuqila ele-MDCT, People's Democratic Party lamanye. Umnumzana Kucakaphulu osanda kususwa kudalela eParliamente libandla elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Mativenga uthi kaziwa umnumzana Benjamin Rukanda wacela usomlomo wedaleleli ukuba abike ukuthi LPDP selifuna kususwe yena labanye bakhe. Uphulu uthi ibandla leZANU-PF yilo eliphehla konke lokhu.
Yibo nabo uMathibenga la yena lo uMabhali Ncwadi was a candidate eMashwini under the National People's Rainbow Coalition. Kodwa namhla uyavuka abhale incwadi athi yena userikhola abantu bePDP ungusecretary general weparty kabithi. Uspeaker la yathatha incwadi leyana ayibale arikhole, you know, ama-members of parliament. And uspeaker wayetsheliwe ngoba i-attempt leyo ingaso attempt yakhe yokuqala. Weseke wakwenza wazama ukurikhola amakhansela. Uspeaker wabhalela incwadi watshelwa ukuthi u-SG wethu ngubani. Lo muntu osirikholayo is not our member. Uspeaker uyakwazi.
I-ZANU-PF ilawo amandla ngoba iphethe lesami situlo esokudecide ukuthi into le zingayisebenzisa. Ilamandla abanamandla abangawasebenzisa lokuwa abuse. And in this case, it's a man that is abusing.
Kodwa umnumzana Ngqobezitha Khumalo, isikhulumeli sebandla le-PDP uthi, kumele uphulu umnumzana Tendai Biti labanye, abasanda kususwa edale le-parlamente, bavume ukuthi bephula isisekelo sombuso webandla leli.
Ilungela ukuthi bakhulume njalo, kodwa noma i-court yokwazi yenza i-ruling naleyo, ukuthi bona akabasilo malunga e-PDP ngoba i-constitution yethu ikhuluma sokala ukuthi umuntu angasupporta elinye ibandla ngaseyilo lunga le-PDP. Lokho kukhona black and white constitution yethu laba bayakwazi ngoba sabhala sisonke.
Umnumzana Eliphas Mashaba okubandla leZANU-PF uthi kabanasandla kulokhu okwenzakala kumabandla aphikisayo.
Kanti kulani kanti uthilina kanti livumelani kanti ukuripolwa nxa into zenu siqondile indaba leyahambi libuyele ekhothi libuyelane ekhothi lebisa ekhothi khona ngale ukuthi athi nasesirikhwelwe kubi njalo sibona zathi ZANU-PF yiyo enjani eyenza ukuthi silwe and lethemba ukuthi ujudge will throw that case away. Mbuza lihleka ubula ukuthi kanti nxa usilwa lo mfazi wakho endlini yakho yokuthenya indoda ngomnye umama ngokhozi ukuthi lilo akulani lathi it's because lonke livele lwe creation of falsehood. We are the creation of people who had no agenda, the creation yamakhiwa. ZANU-PF, we have no legal rights or legal stance. You know cause which I want to recall on. What for? Azilani Lako, Sebastian Nicola Bashakonama meetings abo. And Jano, we are not there this amount party to run in Janama Pata. We are very comfortable. Tina so far among a pambanisi. Sile one munte some. Esam rikholayo ukhila over nezidlela laye azibonayo ejeziswa yiphathi. Otherwise we still command two-thirds majority in parliament hathi abake besishiye.
Umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance uthi akulancedo ukuyaphanyeka lokhu emthethwandaba.
Ubukhokheli bukaNelson Chamisa bayabe sisaba kumangalisa bafuna kube yi-one party state. Umashaba uthi sihambe ekhothi kambe singahamba ke silande esilwane sisikhangele ikhothi yeZimbabwe is captured the land yikho phela yiyo yanika iZANU-PF umbuso yathi ngagwa uwinile kodwa izeki ya-announce ama-results amathathu achiyeneyo kuye ekhothi vele yiuphitha isikhathi iZANU-PF capture ikhothi capture i-army capture bonke ama-security forces.
Elemilika lalo lithi ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende kwenziwa libandla leZANU-PF elingafuni abantu abaliphikisayo eZimbabwe. Singawangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi abasebenza kwezempila kahle kule Melika abadabuka kuzwekazi le-Asia sebebandlululwa ngabanye abamhlophe abacabangela ukuthi yibo abayenza kube le-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Inkampani ye-Facebook isivimbe ukwethulwa kwembiko kamnumzana Nicolas Maduro, umongameli wakwele-Venezuela okuthiwa ukhuluma amanga aluhlaza tshoko enkundleni le ngomkhuhlane we-COVID-19. Kuthiwa wethule ividiyo eveza ukuba sokulomuthi owelapha i-COVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sebedlula izigidi ezilikhulu 126 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Unani leli isibhedlela lesi sithi sokubhubhe abafika phose izigidi ezintathu 2.8 million. Ithalo lamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siyalubuyelela udaba lokuncitshwa kwenduna yakogodlwayo uvezi Maduna Mafu isicoco seqhawe lelizwe. Sixoxa lenkokeli yomdabuko uFelix Nhlanhla yamangwenjiweni.
Indaba le yobuqhawe Heroes Acre kuba ihero i-national hero. Kwakufuza ukuthi noma ulandela party iphi nxa kwakuvela ukuthi hayi usebenzile wenza lokhu lalokhu lalokhu ungene khona pana lakho kube le independent singathi committee ekhona engahluza konke lokhu ukuthi hayi lwana kufanele angene lwana kufanele kangene manje iphutha la angena ngenxa ukuthi indaba leyi bahle bayigoqa bayifaka ku-Politburo.
Kuyinongaqondanga ngokuba udaba lolu lubanjwe lidale le-ZANU-PF Politburo.
I-Politburo yona ibiza i-Party 1 that ZANU-PF kuphela. Asozungeni ku-Politburo nxa uvela ku-ZAPU, nxa uvela ku-MDC, nxa uvela ngaphi ngaphi, uthi namhlanje sizama ukucungulula uGodlwayo uMathayi uthi simnikeze isicoco lesi. Awungeni ku-Politburo. Yiko ke nxa usulandela indaba leyi igobe khona phana yahle yangena yathi hayi indaba yesicoco isindaba yepolitik isindaba yepolitik nxa isindaba yepolitik wena ongekho kuqembuleli noma usebenze kanjani asozuthole isicoco lesiyana. Yiko ngiyitshayelela phansi ukuthi Mahlabezulu Mandebele nganeno nganeno ngento leyi ngoba yagoba ekuqaliseni umuntu esimaziyo uGodlwayo uMathayi khona phana siyakwazi ukuthi liqhawe ukuthi abamnikanga isicoco akuvali ukuthi umdladla angachaya ihlombe agiye ngaye ngenxa ukuthi ilokhiyana kwagoba ekuqaliseni lami nginje ngangizazonda kakhulu ukuthi hayi Mathayi singakunika isicoco lesi nxa uzalala ku-Heroes Acre. Umdladla waza ncifa ancife ancife ancife. Ubuqhawe akudingi ukuthi ye ngiliqhawe ngenxa sengivume ukulala ku-Heroes Acre. Hayi, uliqhawe jikilili.
Pho-ke kumele nxa kusiya phambili abantu benzeni.
Kwamaqhawe abawadube kumele kuphume ku-Politburo, kumele kuphume kuhulumende, kumele nxa sileqiniso kumele sibumbe into efiswe ngabantu abantu laba abazakhethwa ukuthi hayi yini committee elithize elingabambanga hlangothi elingangenanga kupolitik liseceleni engxenye amakhosi athize abafundisi othize obani bani totally separate from ipolitics yonke kwenza ukuthi kube yibo abahluzayo ngoba sokusobala ukuthi laba ama-politics behlulekile dube behlulekile
udaba lethuluma lapha namuhla besixoxa nenkokeli yomdabuko uFelix Nhlanhla yamangwenjiweni. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sinesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
Ikuhlangana njalo zihlobo zenkosi ezithandekileyo. Ngolunye usuku njalo lapho esabelana khona ilizwi lenkosi zama ukubana siphakamise imiphefumulo yabadangileyo. Kuleliya iviki ngathi mina sizaqhubeka silalela sisizwa sikhumbuzana sixoxisana ngamazwi akhulunywa yinkosi uDavida owayengasweli lutho ekhomba ngophakathi mpela-mpela esenzelwa konke engabe yini ayifuna babemenzela. Kodwa wasenazelela ukubana lanxa elawo amabutho eyinkosi esenza konke esenzelwa konke izifiso zakhe zonke zenyama zigcwaliseka, wabona ubana ekugcineni uNkulunkulu uJehova nguye ongumlondolozi wakhe. Kuthi ke namhlanje lapha nxa saqhubeka naleli lizwi sizabona ubana evesini lika 7 ukuthi uJehova uya kukulondoloza ebubini bonke. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, ilizwe ligcwele ububi, ilizwe lonakele, abantu abasathembani, ubutsotsi, inkohlakalo, ukwenza zonke izinto ezikhohlakileyo ezimbi zikhona phakathi kwesizwe. Ngiyake ngithi ke nxa ngihambele ezibhedlela bakhona abagula imikhohlane abayigula nje imikhuhlane. Kodwa ngingahambela esibhedlela kunsukwana esanda kwedlula ngafica elinye ijaha elalizihambela lisuka lapho elalethekelele khona selisiya lapho elihlala khona. Baleza lokhu abakwenza indoda leyana esibala ngayo yomsamariya olungileyo. Abantu kabasalunganga, abantu sebesesabisa, abantu sebeyizilwane. Xa uhamba phakathi kommango kungangcono ubone ubabhemi, kungangcono ubone imvumbi imbuzi, kumbe yona impala kungcono ulokuhlangana lo muntu ngoba abantu sebegalula ebubini. Abanye bagalula ebubini ubabone ukuthi impela bahamba imota ezinhle ezinkulu balezikhundla ezisabekayo kodwa banuka ububi. Ububi buphuma emlonyeni wabo lengqondweni zabo. Bangashaya amathayi lamasudu, omama bashaya izigedi lemicelekiso yonke etshiyeneyo kodwa konke lokho bezama ukuvala ububi obungaphakathi. Ngobana into engaphandle iyabonakala futhi iyakhohlisa kodwa into engaphakathi komuntu yibo ububi obedlula bonke ububi. Ngobana inhliziyo ingaphakathi kayibonakali kodwa izenzo lamazwi alowo owenza ububi kuyazikhanyela nje. Abanye ngikhuluma kunjenje kabakhulumisani labanye abantu. Abanye abantu kunjenje izandla zabo zithonta igazi labanye abantu. Nxa ngithi kuthonta igazi angithi ukubulala bulali kodwa sibangela ukubana abantu abaningi nxa ububi esiyibobona abantu bangahlaliseki. Yikho sidinga ukuncedwa uJehova kubana silondoloze ebubini lobesibubonayo. Buningi ububi esibubonayo, sesizitshayela imikhuhlane, sikhangelele ukubana labo abanye abasikhangeleyo kubana siphile bona bazicabangela bona bodwa ngobana inhliziyo zabo zigcwele ububi. Abantwana balalela abazali, abazali labo abanye balihlazo phambi kwabantwana ngenxa yobubi lobo abantu asebexubha ngabe kuseni batshone ngabo bavukisane ngabo ngoba beleli besebubini lobo abalabo. Inhliziyo zethu kazigezeke kodwa ke sithi nxa sizama ukuzigeza sizithwale zonke izinto lezi zise uJehova ubana silondoloze ebubini. UNkulunkulu kasilondoloze ebubini emndenini yethu. Asikhulekeni baba Thixo, silondoloze ebubini ngobana lobu bubi buyasigalulisa. Sengathi ngamandla akho usikhuphe kulobu bubi ngokusilondoloza. Sikela manje uzobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Yebo Zulukanda bamthokazo omuhle Zimbabwe omuhle ngiyalibengelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMaigobe namhla kuhlelo sihlolisisa indaba yeJackson leSinopharm elisetshenziswa elizweni ukuvikela iCovid-19 kuhlelo silothando lwenkosi inkomo owenhlanganiso yeIM4 Bulawayo Fighting COVID-19 siphinde sixoxe njalo labalandeli bomsakazo weStudio 7 abaphila kwele South Africa Witness Mpofu kanye lobutho lezimcini kwele South Africa zulukandaba kulabantu abedlula 52,600 asebelahlekelwe ngumphefumulo ngenxa yaleli gcikwane. Saqala ngokuzwa umbono kaThando lwenkosi ngalolu daba. Thando, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho.
Ngicabangela ukuthi abantu abaningi abazwisisi ukuthi kanjele iCovid-19 kuyini okokuqala. Yini okwesibili abantu abaningi vele abazwisisi ukuthi kanti ivaccine leyi isebenza njani. Njengoba ivela khona eChina, babuza abantu abaningi ukuthi vaccine leyi isebenza njani. Yizo ezinye izinto ezenza ukuthi abantu babe lokuthikaza nxa sikhuluma ngokuthi hayi anti vaccine bantu asithatheni ivaccine sizivikele emkhuhlaneni lo we-COVID-19.
Ngombono wakho kuyini okumele kwenziwe elizweni ukuze abantu bakwamukele leli Jackson ngobuningi babo?
Okumele sikwenze ukuthi kumele sikhulumisaneni kabanzi ngale vaccine leyi. Ngazethi i-government yethu ifike yakhuluma ngokuthi hayi kumele intathele izindaba zincedise sihlonyise ukuthi khona zizanelise ukuthi zibhale indaba kakuhle kabanzi uze abantu bazwisise nge-vaccine. Okuqakatheke kakhulu ukuthi khona abantu bathole i-information ecacayo. Singayenza njalo abantu bazayizwisisa i-vaccine. Sikhumbule phela ukuthi asiqale eZimbabwe ngokuvaccinate, asilabo abantwana bayavaccinatewa every other day, bayavaccinatewa abantwana measles, bayavaccinatewa kupolio. Namuhla sesikhuluma nge-vaccination COVID-19.
Hayi, siyakuzwa Nkomo, siyabonga ngokungena kuhlelo othi sizwe imibono yabanye ngalolu daba. Sizwe nombono kaMnumzana uWitness Mpofu, isalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Leli Jackson, abantu abaningi nje hayi, banqaba nje ukuthi bethathe leli Jackson. Ngenxa yalama theories, lawa ama-theories amaningi, la kusuke ebantwini abaningi ngoba abanye bayathatha nje lawa imigomo leyo, kodwa hayi mina kumanje hayi kayithathi le migomo leyo. Siredi nje ukuthi uma kungathiwa ngiyithathe.
So wena uyakhuthaza abantu ukuthi bathathe?
Ya, into engayikhuthaza ukuthi abantu abakhululeke ukuthi beyithathe leyo mgomo. Sithole ukuthi sivikeleke nje kuleli ubhubhane lo. Prevention is better than cure. Ngoba leyo mkhuhlane lo is real, COVID-19 is real, uyabulala. Yes, of course, umkhuhlane okhona nje kumanje and yinkinga enkulu esibhekane nayo.
Yebo-ke zulukantaba liyamuswa uWitness Mpofu. Umpofu khanya ngani uyasekela okushiwo nguThando ngendaba yokufundisa uZulu ngaleli Jackson esithi kuyinto eqakathekile kakhulu. Sigqiba uhlelo lolu two ezilukandaba asizweni umbono ka butholezwe imigcini.
Eqinisweni ukuthi nje abantu abazange banikeze ulwazi ngokugcweleyo nge-vaccine ngesikhathi isiza. So yikho abantu uthola ngani ukuthi abanama-doubts. Funeka ukuthi abantu bona banjani bafundiswe, bakwanise ukuyemukela ngoba uma sisizwa bathi le vaccine iyasebenza, iyabasebenzela kwamanye amazwe lapha sebeyithole khona.
Hayi, siyabonga butholezwe ngokungena kuhlelo. Zulukanda basesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje. Asidibaneni kuhlelo Live Talk The Connection ngolwesibili lapho siqhubekela phambili sihlolisisa lolu daba. Ake zulukandaba isikhathi sesidlunga mangoyi olivalisayo ngenjabulo igama lami ngumaigobe mthakazo omuhle Zimbabwe omuhle bye bye.
Siyabonga amagobe. Wezemidlalo uJohn van Sibanda usomabhizimusi wakobulawayo usekhethwe ukuba ngumgcini sihlalo weHighlanders Football Club. Ukhethwe namhlanje kukhetho olwenzelwe eHighlanders Football Club House. Unqobe umnumzana Kenneth Mhlophe obebambe isikhundla lesi okwesikhatshana. Omunye okhethiweyo ukuba angene ku-executive iHighlanders Football Club ngumgcini Mafu oze ngu-committee member kuzokuya-ke unobhala jikelele uMorgan Dube. USibanda ubonge kakhulu abantu abamvoteleyo lalabo athi kabamvotelanga esithi yena uvele uzimisele usebenzela iqembu leHighlanders Football Club. Singakagqibi kuhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo. Ele India linika ilizwe leZimbabwe amajekiseni ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Kodwa lokho kulabanye abantu abathandavuza ukusetshenziswa kwamajekiseni la. Uyakhala omunye wabalandeli bebandla leMtokazi Republican Party wadutshulwa ngamapolisa. Iqembu le-Highlanders Football Club selikhethe umgcini sihlalo omutsha. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngenjabulo nguGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.